baku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 7 kumpandula 2019 ngontshungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla, kufe abantu abalichomi kwalimala abanengi engozini yokutshayana kwamabhasi amabili duzane legweru izolo.
Impilo bani ke yokuthi kumbe singathi lilizwe elinjani ke elokuthi amafutha asezakhwela ngomvulo wonke nje kumbe singathi ngeviki ngeviki.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU kanye lemela abathengi enakora zisola ukukhuphuka kwamafutha ezimota.
Amadokotela kodwa bona abavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela, bathi khona bavumelani le nkulumo lezesasilazo.
Odokotela bathi kabayi njalo emsebenzini namuhla lanxa uhulumende esithi uzabajezisa bengekela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abalichomi kwalimala abanengi engozini yokungqikilana kwamabhasi amabili emangweni ophakathi kwedolobho legweru lelekhwekhwe ekuseni izolo. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba ingozi le yenzakale phakathi kwebhasi yenkampani yakoMan Deep ebivela kwele South Africa isiya eGokwe lebhasi yeGoversberg ebilubhekise eGweru. Amapholisa athi asacwayisisa. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU kanye lemela abathengi iNational Consumer Rights Association sezisole ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota zisithi kwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo. Ilitha yediesel eyodwa iqonge ngomgqibelo isuka ku-$12.42 yaya ku-$15.64. Ipetulo yona ikhuphuke isuka ku-$11.76 yaya ku-$14.97. Ngamanye amazwi ilitha ikhwele nge-$3.22. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Ncube uthi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto zonke ikhuphuke.
Iholo ke lisalela ngamuva okumangalisayo. Akusimangalisi lokhu ngokuthi sichile ekuqaleni ukuthi imali esiyisebenzisayo kumbe uhulumende ongathi yiyo okufanele kube yi-mode of exchange. Asiyo mali phela ngamaphepha nje kumbe singathi zinombolo nje ezitholakala kuma-accounts abantu ezingatsho lutho. Udube silalo ke ilololo kuhulumende kufanele alulungisise. Sibona uhulumende kalaleli kumbe kalasineke ngokuthi adinge imbono kwabantu abathize bese sile platform ke le kuthiwa i-Tripartite Negotiating Forum. Ebesikhangelele ukuthi uhulumende ke uzabuya ke athi ngile nkinga ngile nkathazo enje ngilodubo olunje singenza njani njengesizwe njengoZulu kubona sizamnika amacebo. Sibona ke uhulumende lokhe nje ekhipha singathi ngama-policies kumbe imithetho kumbe izinqumo engabuzanga bani ezenzela nje yedwa. Sibona laba bamabhizimisi njalo bayakhala bathi kababuzwa, babona nje kumbe bazwa bavuka ekuseni bebale emaphepheni ukuthi uhulumende yikho lokhu osekunqumile.
Kuyini elingakuxwayisa ngakho uhulumende?
Owethu umbono nje ngumbono oleqiniso loba nje siyakwazi ukuhulumende kasoza ujabulele kathi ke thina sima leqiniso kasifuna uqamba amanga yikho besithe abantu kabaholiswe ke ngemali elohlonzi ngoba phela leyo asilo mali siyakwazi ke ukuthi umbono lowo asombono othakazelelwa nguhulumende ngokuthi uhulumende ubona kuza engani uza kwehluleka phela ukuthi athole leyo mali abhadale izisebenzi zakhe. Kodwa phela imali esibona ukuthi khona ilohlonzi imali engasoza ke ikhuphuke suku zonke nxa kufunakala ukuthengakala amafutha. Sibona phela ezinye izindawo ukuthi lapho kusetshenziswa khona imali le engaphandle intengo ke kayikhuphuki suku zonke. Nxa singakaze silungisise phela ezomnotho wethu aluba ke siyacela phela abale mali elohlonzi sisebenzise lezo mali. Lo mbono awuthandakali ke kubantu abakuhulumende basibiza ngamagama bayasithuka bathi asoma Americans thina sihambe sehlale eAmerica nxa sifuna ukuhola ngama Americans basinika izinhlamba ezithize kanti liqiniso ke ukuthi le imali abayibamba ngamandla ukuthi abantu bayisebenzise kasiyo mali.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Amazwi kaMoyo agcizelelwe isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana Efihle Lancube.
Thina njengenhlanganiso yabathengi siyakusola kakhulu lokho okwenzakalayo ukuthi izinto zikhwele usuku ngosuku mihla lamalanga lanxa kungasimangalisi ngokuba vele imali yeZimbabwe kayisathengi lutho kayilamandla okuzimela ngakho ke izinto zibalekelana layo ithi siwa zona siyaphezulu nxa imali vele ingasathengi lutho kwenzeka khona lokho noma kungaphe emhlabeni sile mali engathengi lutho engelamandla ngakho ke izinto ziyahlala zikhwela siyaphezulu okuzabangela usizo olukhulu phakathi kwabantu abavele behlupheka kangaka kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo esingayamukele ngokuthokoza la kancane njengenhlanganiso siyayisola kakhulu leyo nto eyenzakalayo siyasola kakhulu ukwehluleka kwahulumende ukuthi ubonakala usebukele seyiyekelela izinto sokunguthela wayeka seyiyekela kusenzeka izinto ngendlela ezenzeka ngakhona abantu nxa bengazilungiselanga bona bengasukumanga bona akulanto uhulumende azayilungisa ngokuba layo mangele nje seyekele izinto zigiqika zihamba zisiya khona le lapho kufiwa khona abantu bazahlala osizini nxa bengasasukumanga balungisa loludaba.
Kuchoni ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu empilweni kaZulu?
Ukukhwela kwamafutha ezimoto kuzafuqa yonke into isiya phezulu usizi luzaba lukhulu abantu bazalala bengadlanga ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla baza kwehluleka ukuhambisa abantwana besikolo baza kwehluleka ukugada izimoto bazaquma ngenyawo besiya lapho bafanele ukuthi baye khona kanti ke labo abezimoto abazagcina vele bengasenelisi ukuthi babe lezimoto emgwaqweni sesisiya lokho sibuyela emuva lapho sasikhona ngapho 2006-7-8 kanjalo uyinto ebuhlungu kakhulu abantu bathwele nzima okumangalisayo kumele kulungiswe ngandlela thile kumele kulungiswe asoze sikwamukele thina njengenhlanganiso yabathengi ukuthi kuqhubeke kusiba ngalindlela kuzamele sibone icebo lathi ukuthi siveze ukuthukuthela kwethu ngalokho kwenzakalayo ngokuba nxa kungahlala kunje kuqhubeke kunje kusho khona ukuthi abantu bazaphela bazakufa bebulaya indlala.
Udaba lwemali entsha esesike sezwa kukhulunywa ngalo ungathini ngayo ingaphathisa yini
iZimbabwe kathesi ngeke ibe le mali yayo ezimeleyo ikuchitha isikhathi akukalungiswa umkhonomi ngendlela efanele ukuthi ilizwe leli libe le mali ezimeleyo ngakho ke selokhe kwaqinisekiswa ukuthi ibhondi kalindawo liyahlala sesibona ke lilahlekelwa ngamandla ngokuba abantu bengalithembi labo somabhizinisi bengalithembi umuntu namhlanje nxa ezuza ibhondi i20,000 i30,000 i100,000 usahambe ayethenga emgwaqweni imali yangaphandle ukuthi ayigcine imali yangaphandle yikho khona lokho kubanga futhi ukuthi izinto zibe zisiya lokho ezikhwela ngakho ke uhulumende kumele ayilahle nje lento yemali yeZimbabwe abuye lemalini ethengayo eyamazwe amanye omhlaba kuze kulungiswe iEconomy ngendlela efaneleyo kulungiswe zomnotho ngendlela efaneleyo okuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sibe le mali yethu. Yebo kambi imali yethu kuzamele sibe layo, kodwa kumele kuqale kulungisiswe yonke into ikangakabi khona, kwendlalelwe, hayi ukuthi ibekwe nje ifakwe nje ingelamandla. Kanti kokwesibili okuqakathekileyo ukuthi kuliwe lobu gebengu, ngokuba bona la bantu abakuhulumende kumba abangabangani babantu abakuhulumende ibabathengisa imali yeZimbabwe emgwaqweni beyithathela amandla ngokunjalo. Ngakho kuhulumende kumele simkhuthaze ukuthi kalwe lobu gebengu, abuye futhi aphe amandla ezomnotho abuyele lapha ekhona ngokubuyisela imali ethengayo, hayi ukudlala ngabantu ngalendlela okwenzeka ngakhona.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lanxa uhulumende sithi odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi kumele babuyele emsebenzini namuhla nxa bengafuni ukujeziswa, odokotela laba bathi kabayi njalo bathi kabasoze bavume ukwethuselwa. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo uthi odokotela kumele babe semsebenzini ngehola lesishiyagalombili ekuseni namuhla. Amazwi kaMoyo agcizelelwe isiphathamandla sogatsha lweHealth Services Board umnumzana Paulinus Sikhosana.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela, bathi khona bavumelani lenkulumo lezesa silazo.
Lali banike malini? Yeah.
Sina as an employer asoze sikhulume ama-figures, imiholo yabantu isanethical. Ya, kodwa ukuvumelana kwavumelana, kodwa odokotela bona abakontinua ngama-negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngaphi konke lokhu baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhatshile ukuthi basisebenzeni, so bangabaleka emsebenzini. Ikhona imithetho esingayithatha thina njengabaqhatshi bamadokotela, bayakwazi nakho khonokho.
Indlela enhle yini yokwenza khonokho?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma, bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile khonokho?
Wena ubona njani ukuthi baphuma silibahamba?
Ya, ngoba kwakumele ukuthi batsho naba bakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelane, uma singavumelani batsho ukuthi abavumelani lenkulumo ezizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akula nhlonipho.
Umnumzana Paulina Sikhosana isikhulumeli siphathamandla sogatsha lweHealth Services Board. Uhulumende uthi uzamangalela odokotela laba emthethwandaba ophatha izindaba zezisebenzi labaqhatshi, kodwa odokotela bona bathi bazabuyela emsebenzini kuphela nxa uhulumende engakhuphula iholo labo ngezinga abalifunayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mpoko usecele inkantolo ukuthi ibambe uhulumende ngamandla ukuthi amhlawule imali yempentsheni ephezu kwe $300,000. Iphephandaba leHerald lona lithi ikomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo elizweni isicele amazwe aseSadak ukuthi ayiphathise kumizamo yokuthungatha inotho eyantshontsho yafihla kulawo mazwe yizigilamkhuba zeZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonani kustudio 7, minigama lami Adolf Shaba mina into engizibuza ngayo ukuthi lo muntu abambiza ngomnangagwa lezanu PF yakhe bayenzani eZimbabwe ngoba ilizwe lipulisiwa lisiyaphambili kodwa lokho bezitshaya izifuba bethembe khona ukuthi noma kubuye i-election bazojoji i-election ukuze behlale embusweni vele abazimiselanga nje nokwenza umehluko ezweni lakithi izwe lifa lesiyaphambili sesibuyelile sesibhack to 2008 khumbule amanye amazwe ayaphambili thine lethu libuyela 10 years back.
Njani ku studio 7 lomahlabezulu ninte enhlupha yena le imali sokuthi iyabuya izangena engatshelwa abantu ukuthi imali bani at least angithi abantu kufanele siphiwele kwama 3 months ukuthi start ama features emali yena le so manje ngimazophe ukuthi ananzi nanzi imali so siba isivumbuvumbu abantu laba akabasenzi bantu angazi ukuthi bakwenzelani khona lokho sho ukuthi sesingaphe ngojunywa nje hayi kunzima.
Ngibasanibana ninjani ngostudio 7 yento ngameni inkomo ndimini ngikala ngayiwendintaye neporo ndiwontaye neporo selepoto jale siya phaya kuditshi sayagentsheka phaya ndisihaba tinogala esiti yena selepore kumatendeni yena nozibabo unawo mafezi iyo iyo yena unawo mafezi ti unawabhata mabhenki oga ndiyo abhata koga ikoko kusele yena ndiyemabhizinesi ndiyemozesa ndaboya ndiyo zigwene ntayo ithi yena phela yena ukumangwe lukubulili mante
ngisenkayi lapho engikhona kosivalo ngicela ukukhumbuza abantu bezanu PF laba bathu ngo-2030 babe belokhu bekhona embusweni ukuthi hayi madoda uSmith wayesitsho njalo esithi angakafa ilizwe leli walithathelwa umuntu omnyama kathesi unga lani kuzaliphelela abantu bezanu PF njalo lina lingcono wale abantu abamnyama njengathi sizaliphithiza kuphela chuma logawule nxa lingafanga lina.
Sanibona lwantu bakithi ninjani ngezindawo ngezindawo. Hayi sibone zelizwe ilizwe lokaligcina lokuguteka lisiyaphansi. Manje umnankagwa useyobuya wayethula lento ayihambele ngayo phesheya. Athi uyadinga ama-investors. Hhayi umnankagwa vela kulantu uyabeyilanda. Uyabe siyabuka indawo nje le siyabona nabangani bakhe. Nale mali ayitshontshayo abeyihambisa. Akula kuti uyabesiyadinga esiyadinga ama-investors. Akhona nje ukuthi ukuthi ebone ilizwe ukuthi alizovuka hhayi izimbabwe kula muntu ongayivusa lizovuswa mbani ilizwe lizwe kahle kahle lishota ngoprezidenti akula president mnankagwa ngeke ukuthi ngoprezidenti umuntu ongacabangiyo bona nje yonke into nje sebezama kuphela ukuthi maybe masingathi maybe kuzolunga akusekho into abaneshow nayo velu angeke bebe neshow ngoba into yakuqala vele bayatshontsha yini umnankagwa into yakuqala ngokorrupt uzothi akule commission le efuna ukuqeda i-corruption kanti why ingabupheli umnankagwa sponti yasebenza umuntu obulala abantu kangaka umuntu othumba abantu umuntu okupha abantu kangaka why ingaqali ngaye ibopheli umnankagwa sponti yasebenza nale commission kanti kuboshwa kanjani kanti kuboshwa balebhadeli njani napa abantu manje sebeze bebulwaye nayo indlala manje indlala ibhokile ekhaya ngale yena ubhizi uzula ngalelo kuzeni le imali leyimali yelizwe isitenti le mali esiza abantu ngayo ethenga imithi esibhedlele ethengela abantu ukudla into zitholakala ekhaya le mara yena ubhizi uhlala emoyeni njengenyoni ukodwa ngumuntu ongalungisa ilizwe lalowo ilizwe vele ngeke lapha lalowo abantu abezanu PF laba bagridi kakhulu and bonke ungathi bacabanga into eyi-1 ayisikhathele thina yilaba abantu ilizwe vele alila president amasela la ngeke ukuthi ngopresident ngamasela kodwa zomapresident uzwa kuthiwa ye uhulumeni uyazama uhulumeni usebenza nzima uzama ukuvuthelela umnotho kanti imali babeyitshontshelane babebulelelane ilizwe ilizwe babelibulalelane kodwa lokho kwabodingimuziputi mna kuzwa usibuhlungu yazi abazama ukukhuluma njengabantu mani yazi bengamane bekhulume yazi uzulu uphila nzima kakhulu abazama ukukhuluma njengabantu abasiboni isimo esekhaya bona ukuthi isimo sinjani bekuvuka nje kusasa liphoka ukuthi hayi ukhulumeni usebenza nzima usebenza nzima zikubu ukhulumeni kamnankagwa usebenza nzima njani mnankagwa etyhole zula phezulu bona bephasi betshiswa lila ngaphansi bekuvuka kusasa kuthi hayi ukhulumeni usebenza nzima ye kodwa esibhedlela kokuqala kula mithi kona bathembe kona lokuthi kona nxabe lokuzwa labo kumbe babuya ngapha eSouth Africa bona bayaphetsheya bona babuya ngapha hayi kodwa le nto lena yazisusize yazi especially njela kakhulu abantu abasekhaya laba mani abantu abangela abantu abasebenzelayo ukuthi ma usehlelwe isimo esifana nalesi uyeza njani uzibhekana naso njani isimo esinjani uba phila uyasibheka lo mnye ubunzima yasuseceni komlilo just ma uswele iphilisi nje okwalelo lako ukuthi ngizama ukunqunda lobo buhlungu ah kodwa yazi laba abantu abangazwela abantu labo hayi
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Sokutholakale amanxiwa edolobho elabhidlika eminyakeni ezinkulungwane ezinhlanu edluleyo enyakatho yelizwe lase-Israel. Idolobho leli libikwa lalihlala abantu abazinkulungwane eziyisithupha. Izibotshwa ezilitshumi lanye zeqembu labahlamuki besiTaliban kwele Afghanistan zikhululwe ngemva kokuvuma kwaleli qembu ukukhulula izizalwane zakwele India ezintathu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Sokulomfakazi wesivili othi uzimisele ukuchaya imfihlo ephathelanelo kukhulumisana kukamongameli Donald Trump lomunye wakhe wakwele Ukraine. Umongameli Trump wetheswa icala lokwethusela ele Ukraine ukuthi liphenye imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe uHunter kwele Ukraine. Umnumzana Joe Biden ulakho ukuncintisana lomongameli Trump kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo nxa ethe wakhethwa libandla lakhe lamademocrats. Umfakazi wesibili lo uthi kuningi okwakhulunywa nguTrump okuveza sobala ukuthi wadinga uncedo lweUkraine ukuthi lingenele kundaba zombusazwe weMelika okuyinto engekho emthethweni. AmaDemocrats aphakathi kwemizamo yokususa uTrump embusweni esebenzisa uhlelo lweimpeachment. Ukuhlaziya loludaba sixhume umgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Hayi kuyatshengisa ukuthi udaba lolu lu serious and uTrump I think this time around angiboni ukuthi uzothola indlela angaphunyuka ngayo lapha ngoba ama Republican nabanye abalandeli bakaTrump bezama ukwenza ukuthi udaba lolu alukho that serious ukuthi iphone call yakhe lo Zelensky weUkraine ukuthi akulanto wrong abayikhulumayo. Kodwa siyabona ama-Democrat echushisa lolu daba ukuthi uTrump waphula umthetho ngokuzama ukufosela ama-Ukrainian ukuthi ayinvestigate uJoe Biden onguyo omchallengeayo kukhetho lwa-next year. So yeah, ukuvela kwalo owesibili othi naye ulolwazi ngaleyo conversation ngaleyo call yenzwa nguTrump lo president weUkraine kusho ukuthi kuyakhombisa ukuthi abantu be-intelligence ba-serious ngokuthi baqhubeke ngalolu daba lokuthi bancedise ama-Democrats ukuthi bamkhiphe uTrump ngoba vele kumele bam-impeach ngoba uphula umthetho.
Uthi wena uTrump kasoze enelise ukuphunyuka kodwa uza kwehluleka kanjani njengoba abebandla lakhe lama Republicans abayibo abalawula idale le Senate bemsekela?
Well, I think as long as more evidence ivela kwamanye amalunga njengalo uwhistleblower owesibili esizwa ngayo ukuthi unaye usephumele egcekeni ukuthi yena ke ule direct information ngoba lwana uwhistleblower ublower oqala uTrump ubezama ukuthi athi lo muntu ukhuluma nge second hand information inzwabethi so manje lo ophuma manje uthi no mina ke ngikhuluma directly ngodaba lolu ngakusho ukuthi wayekhona either wayekhona elalela ukukhulunywa uTrump ngoba remember iWhite House ikhiphe ama transcripts i-transcript ekhiphileyo was not i-word for word okwenzakale ku-phone call liya it was just i-summarization yabo yokuthi bathi hayi okay ilokho okwenzakalayo so now sokuvela umuntu othena wayekhona kukhona so kwazibani ngoba maybe mhlawumbe lo muntu ulama details by detail word for word kahle kahle kwakhulunywayo ngoba remember umuntu angeke aza risk umsebenzi wakhe ukuthi aphumele egcekeni ngalolu daba if engakholeli ukuthi into ayaziyo or ayizwayo ngempela iyakhombisa ukuthi uTrump waphula umthetho ama-Republican angazama ukuthi amele esayidini lakhe la ku-Senate but ekugcineni umthetho umthetho nabo bazogcina beluza i-support from abantu abayibona ababathumeza ku-Senate yakhona so kumele labo bananzelele ukuthi aba-overplay isandla sabo to a point where ku-affect ama-constituents abo awa-representayo ku-Senate ngoba baku-Senate befakwe ngabantu
umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT emelika sixoxelayo ekhonapha emelika Benga somculo umehlo kaZulu ehlabela ke kamnandi lapho ingoma ithi izwe sihle phune ukudlalatela ke elicha siza kubala yeke kuhlelo Woza Friday kona pa emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu lithiye indlebe ukusiphetha ke ezekuseni isikhangele ebezihamba phambili kufe abantu abalishumi njalo kwalimala abanengi engozini yokutshayana kwamabhasi amabili duzane legweru izolo inhlanganiso emela isebenzi ezctu kanye lemela abathengi inakora zisola ukukhuphuka njalo kwentengo yamafutha ezimota odokotela bathi kabayi njalo emsebenzini namuhla lanxa uhulumende esithi uzabajezisa bengekela likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 Mina lani asibeni sonke kusasa ekuseni o'clock ngo-half past six. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.